Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhla ziku-14 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imuli ka-Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe elokitshini le-Diepsloot izaphathiswa ukumngcwaba.
Uthi iplesi yokubekwa besingakayi lokuze singakayi confirm, but we talk of uthi isihiyo kobulawayo.
Kambe ukuya edinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko uzaphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe ukukhetho oluzayo na?
Amboni mina ukuthi kuyini kakhulu engakutsho khathesi ukuthi khona abantu bebhinga sibili hayi sebesuthisekile sebeyibona izanu liyana eyayizolo singokunye namuhla. Angakuboni mina.
Umuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni le-New York uze wabanjwa izolo emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Emmerson Mnangagwa uthi imuli ka-Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe edolobheni le-Diepsloot ngeviki edluleyo izaphathiswa nguhulumende ukumngcwaba. Unobhala ubona ngezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise lokhu izolo ngesikhathi imuli kamoyi ilungiselela ukumngcwaba ngomgqibelo kobulawayo. Imuli kamoyi ithi icunulwa ikungabotshwa kwabenza lesi sihluku. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda uvakatshele imuli yakwenyathi enkulumane kobulawayo izolo waselithulela udaba olulandelayo.
Umama omncane kaElvis inkosi yazithembele sibanda uthi uthe buhlungwini ngokubhubha kukaElvis ngesihluku.
Elvis wako.
Utata wabo umlandela uthi umuyi Elvis wamfonela ngosuku abambulala ngalo ebonisa ukwesaba okukhulu. Umuyi ukhanya abe ngumuntu othandekayo. Umama wakhe umnumzana Stanley Ndlovu uchaza kabanzi ngaye lohlelo lokuzombeka ekhaya.
Umfana lo ubezisebenzela engugarden boy khona ngale South Africa, that little every time ubethumela ongabantu bakhe every time, and then uma kusenzakala bazafika lapha emini ngolesihlanu ngama 10 11 whatever, ukuthi sokusiya ngokuthi bahambe njani endleleni. Then bangafika lapha ekufikeni kwabo bazalala.
Uya phambili echaza ngohlelo lokungcwatshwa kukamuyi ngomgqibelo.
The following day silabafundisi bamachurchi achiyeneyo esi abafike lathi bezokhulumisana lathi ukuthi sibe sonkeni basincedise lapha lalapha. Uthi iplace yokubekwa besingakayi lokuze singakayi confirm, but we talk of uthi isihiyo kobulawayo.
Kusenjalo obona ngezokuqoqa uzulu kunhlanganiso yebandla le-Citizen Coalition for Change, CCC, esebenza emathele South, unkosana nonhlanhla mlotshwa ududuza abakonyathi.
Phasi sizokhayela umfowethu u-Elvis wakonyathi Elvis ngimkhayela nje mina ngile bias ngoba ngivele ngwe South and Elvis ngwekezi kithuzala emahetshele sizalwa sonke sibuhlungu ngokufa kwa Elvis sibuhlungu singabantu sibuhlungu silibandla ukuthi abafowethu njalo sebephele South Africa.
Umnumzana Elvis Nyathi wabulawa izidlova kwele South Africa bembulalela ukuthi ngwase Zimbabwe bemethisa icala lokuthi kalangwalo zokuhlala kulelo. Omunye Elvis ukhangelele ukungcwatshwa kobulawayo ngomgqibelo. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami Ezra Jesus Bamba.
Siyabonga Chisa. Olunye udaba umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wathumela amazwi enduduzo kumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa kulandela ukubhubha kwabantu abedlula amakhulu amathathu 305 bebulawa lizulu lesikhukhula esigabeni seKwaZulu Natal. Umnangagwa uthe kuyadabula inhliziyo okwenzakalayo esabelweni seKwaZulu Natal lapho okube lo monakalo omkhulu ngoba izulu likhukhule imizi lezifuyo ezibalisa inkomo lembuzi kunye lezimoda. Uya edinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko uzaphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. Umnangagwa ubesedinga izolo lapho anikeze khona izinduna izikebhe zokugola inhlanzi. Umnangagwa uphinde waqhubela ngokusemthethweni izikotsho ezisebenzisa amandla elanga izakhamizi zeBhinga. Sixoxe lesakhamuzi seBhinga uNicholas Muleya obesembuthanweni owenzelwe eBhinga Center ukuze sizwe okunengi okwenzakeleyo.
Abantu adibe baningi abadibe hambe ukuya athenda okuyigathering lokhu okwakade ulapha eBhinga kade sifike ukuzo-athenda igathering. But abantu abaningi abasiyo abeBhinga abantu abaningi ade bevela outside Bhinga abantu ama-residency abahlali beBhinga bona ngokwabo hhayi abalutshana abade bekhona hhayi iningi langikhona vele ade lizenzela ama-businesses abo ama-projects abo vele abavama ukwarana nsuku zonke but iningi elalingade likhona libuye ngamabhasi afike evela kwezindawo ezithenetsheneyo of course kulaba amanye amabhasi akari alokuzwa ahanjiswa as far as isabhuwa ngisiyathi laba uyacollecta abantu ukuthi bebuye and staff bezo-attenda i-event.
Wona amabhasi abemaningi yini alethe abantu?
Ya amabhasi singathi ade emaningi ngoba if you happen to release amabhasi afika ku-3 to 4 ya egcwele abantu from outside Bhinga. I saw a number yokudlala leyo ngakutshana soku amabhasi angikhona ebuye egcwele abantu njengendlela ayade egcwele ngayo. So yeah, amabhasi adengu 3 mina engiwabonileyo adengekho maningi kakhulu but the total number eyabantu ababuye abalethwe ngamabhasi I can say it was far out numbering i-total number yabantu abasuke within iBhinga besiya attenda i-event.
Umongameli Emmerson Mnangagwa siyazi ukuthi isidonga uyasikhuluma kodwa simuzwe ekhuluma isishona khona le eBhinga khona ngapho eBhinga abantu batheni manje nxa besizwa engasakhulumi ulimi lwa
khona lokho ukuthi vele yena the fact that ubuye ekhithi ngapho eBhinga lapho ukhulunywa khona isidonga then he happens to speak in Shona akusiphathi kahle nje thina vele asinyeke sawu accept ukuthi ku right ngenxa yokuthi thina of thina abasakhulayo ngathi siyakhona ukuthi sinizwisise sibili here and there ukuthi uthini ngenxa yokuthi sishona abanye thina siyasikhona ukusikhuluma but njengabadala abazali bethu okhulu bethu abanga understand iyo isishona njalo bekwazi ukuthi yena uyakwazi ukukhuluma isishona vele akubaphathanga kuhle ngoba okunye lokhu vele ade bengezwa ukuthi uthini.
manje pho lokho okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ubona kungasoze kubangele na ukuthi abantu bavotele ibandla lezanu PF ngobunengi
ya ukubuya kwakhe umongameli ngapha eBinga kuyafana ngoba abantu beBinga ngabantu abake banoku bayekelelwa like we've been marginalized for a length of time so even yena engazifike la kumbe engaze engafikanga lapho kuzokampaign you never change i mindset yabantu beBinga ngoba vele bona abaningi bangkhona adibe abaningi adibe hambe ukuyambona abaningi adibe fike ukuthi sihlefiye ngibona abefuna ukuyabona ukuthi yena ukhangele kanjani kuphela nothi ukuthi they were interested in what he came for
umnomzana Nicholas Muleya isakhamuzi seBinga lokhu sikudabalunye kukhetho lwama-by-elections olwenziwe kunsukwana isanda kwedlula kube ngokwakuqala ukuthi ibandla lezanu PF linqotshwe ngamavoti azinkulungwane ezimbili kuphela i-2000 eBinga ngoba kweminye iminyaka ibandla elibusayo linqotshwa kulesi sigaba okwesabekayo kambe lokhu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa kuzahugana abavoti beBinga ukuhlaziya lolu daba sixoxele omela isigaba seBinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongwebandla le-CCC.
Angikwazi okwakuqala mina Chris ukuthi khona okuyikho uMnangagwa akwenzileyo eBinga okungenza ukuthi abantu beBinga bemvothele kuyini angakuboni mhlawumbe ngabe kuthiwa khona ukuqambile wathi wenze lokhu lalokhu lalokhuya bengiyakuzwa lakho nxa kuyikuthi ekwenzile khonokho okuthiwa ukwenzile kumboya buntshile ukuthi ukwenzile let's hope uyabe enze into enceda uzulu weBinga kumbe into engayitsho ukuthi khona yiyo into ekade isenza ukuthi vele isikhathi sonke lesabantu beBinga bengamvoti but nxa kungayisiyo ngaleyo nto ayenzileyo kumbe elithi uyayenza thina esingakayiboni engayisiyo into eyiyo kade vele senza ukuthi abantu beBinga bengamvoteli kusho ukuthi uyabe engayizanga lutho so ke amboni mina ukuthi kuyini kakhulu engakutsho khathesi ukuthi khona abantu beBinga sibili hayi sebesuthisekile sebeyibona izanu liyana eyayizolo singokunye namuhla angakuboni mina so angeke ngatsho ukuthi khona hayi kukhona okungatshintsha hayi amboni Chris ambona ukuthi kukhona okungatshintsha mina kulokhuyana okuthiwa khona ngoba uMnangagwa into ayenzileyo kwakuqala ngizokuthiwa uhambe wayanika izinduna amalukuzeni amarigi amabhoti okubamba amatenda now izinduna ezeBinga iBinga yonke nothi iBinga nothi kuphela iBinga yonke zingu-17 ambona ukuthi singatsho ukuthi enye lenye induna labantu abasebeyafotela izanu noma bengaze bekwenze khonokho akungeke kwaletha inombolo zezanu PF zibe phezu ekwenombolo zethu angiboni lokho kusenzakala so akula lutho asebelwenzile engalutho ukuthi yilo elingethusa ukuthi khona sokuyaguqula yikuyini abakwenzile eBinga abangakwenzanga iZimbabwe yonke ingani iZimbabwe yonke lokhu ibazonda kubangwa yikuyini khonokho indaba singakunanzeleli
yena uZulu weBinga umthatha njani umongameli Emmerson Mnangagwa ikakhulu ukuthi uyakhuluma ulimi lwesidonga asiko kunye na ukungabangela ukuthi bamkhwabithe bamvotele
okwakuqala umongameli uMnangagwa nxa ebuya eBinga ubuya njengomuntu wemzini ubuya njengesethekele simthatha nje njengezethekeli zonke ukuthi uyakhuluma ulibi lwesidonga Chris abantu kabazange bethi bona badinga abantu abakhuluma ulimi lwabo kayisikho abakudinga so ukuthi ulukhulumile ulimi lwesidonga kayisikho kungamenza ukuthi namhle thiwe khona hayi esethandeka ngenxa yokuthi ukhulume ulimi lwethu angikuboni lokho kusenzakala mina
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela isigaba seBinga North engowebandla le-CCC.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo.
If you see me now, if you see me now.
iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi wayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa utholakale elecala lokwephula umthetho wokuchada ngoba wayefuna ukuzichadisa umkakhe engazi khona ezagwetshwa. Iphephandaba lobulembu be-inthanethi le-News Hawk lilodaba lokuthi intengo yempuphu isikhuphuke ngesilinganiso sokungamashumi amahlanu lambili ekhulwini i-52%. Isaka le-10 kgs selizathengwa ngamadola eZimbabwe afikaphuze inkulungwane ezimbili 1655 isuka kumadola andlula inkulungwane eyodwa 1099 dollars. Abakhona umumbu babikwa besithi lokhu kubangelwe ikukhwela kwentengo yamabele okwenziwe yinkampani ye-GMB. Kwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
I'm going to go to the next one. Kabayikhangelana yikubona nje kungela nto eright yonke into igobile kuphela ilizwe lingeke ligone ilizwe liyalifuna umuntu owafundayo nothi laba abantu abadala abazosho ubuhlungu politics abayazi laba bantu asukuthi uyabheka odouglas monzora labotokozane kufe yebehola imali bengavotelwanga nabantu yehola imali bengavotelwanga abantu kanti umuntu khona yikuphula umthetho khona lokho corruption eselizweni imali yanavele kade ihamba ngale because of i-corruption and laba bantu laba kade bezibiza nge-opposition azobantu abamela abantu ngabantu abazifunela imali nje kuphela bafuna ukugqika izisu zabo ngabala ndaba lezithalo zabantu ababoni ukuthi abantu bayahlupheka abantu bathwele kanzima into abayifuna yimali kuphela njengalokhu uthokozane ugubhe wayeyikhalela le mali le hayi kodwa kuyayangisa loko and into ezisa ubuhlungu ukuthi usebuyele futhi lapha adilisa athiye kulele khona ukuthi kube ngangumuntu uzibize ngama-supporters kube ngawaqhubeka ngoba into yonke wayiphiwa harvest house hayi politics ezimbabwe izwisa ubuhlungu ma izwisa ubuhlungu
kakhulu sale bonani basakazi be-studio 7 labalaleli bonke siyabonga sithaba kakhulu okwenziwe ngumama uthokozane khuphi kakhulu lapho maye esebonile ukuthi kumele abambane silobabonelisenishamisa kube yiphathi eyona mina-ke kangiboni ngelihlo lilodwa labanye abathi uthokozane khupha wayenza ihlazo ma kungukuthi umama uthokozane khupha wayenza ihlazo le-MDC isasengukutshona kababa uMorgan Tsvangirai kwaba lehlazo elayenzakalayo ngenxa yokuthi kwakumele ukuthi afe wathizwe le ndlela kwaba lesitsotsi futhi esayenzwa ngubaba Tsvangirai lapho ma ngukuthi wayethiya esekhethe uNelson Chamisa ukuthi ebe ngumkhokheli ma kwakumele kukhokhele umama uthokozane but lokho singakungeni kakhulu kakhulu njengalokho kuthiwa i-CCC kuyiphathi entsha so kutho ukuthi ukungena kwamama uthokozane khuphi kungenze ngaba ngumlandeli opheleleyo we-CCC so ngiyabonga kakhulu lami
ngiyabingelela emsakazweni we-studio 7 ngibingelele bonke abasakazi bonke be-studio 7 kuye njalo ngibingelele bonke abamameli be-studio 7 okhulumayo ngihelothi wakwasibanda Sibongo ophuma eGwanda esigabeni sasentembeni phansi kokuphatha lukababa uMasilou khuluma ngale South Africa ngithanda ukuthi dudu emndenini wakwaMdluli abathe balahlekelwa umfowethu uNyathi ngendlela ebuhlungu kakhulu ngendlela engekho right ekhalisa inyembezi angathi uJehova angangenela abaqinise abadiduse abaphinzelele ngicabanga ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ziyakubona osokwenzakala ngalezi zinsuku zanamhlanje ikakhulu kithi thina esiphila kwamanye amazwe siyahlukumezwa left and right and center ngicabanga ukuthi lesi sokuyiso isikhathi sokuthi sihambeni siyovota sikhulule izwe lethu kuyoze kube nini phila kwamanye amazwe sikhuluma kuphela kungela action asibende action bantu bakithi esindebelena asihambeni siyovota kuyabhaliswa iy'thupha abantu abangalazithupha bathatha iy'thupha baregister okuvota 2023 free wonke umuntu ahambe ayovota bathi vote lakho is your voice asivoteleni iqembe sikwazi ukuthi izaletha intuthuko emandebeleni asivoteleni iqembe elikwazi ukuthi izaletha amathuba omsebenzi esindebeleni ikakhulu abantu esindebeleni sihlukumezwa kakhulu lesi yiso isikhathi sokuthi sihlale phansi sicabane ukuthi yini esiyifunayo 2023 uJehova uzongenela uzosinikeza izeluleko ngaso sonke isikhathi leli lithuba elihle kakhulu ukuthi yonke into esiyenza asicabangeni bantu basebantu basendebeleni sibe namandla singabi lokusaba siyophila kwamanye amazwe kuze kube yebo kubuhlungu into eyenzakala kwelakithi kodwa lesi isikhathi sokuthi sike kutshintsha konke lokhu njengesizalwane sezimbabwe siyabulawa siyathuka kwamanye amazwe sikhulunywa kabi asihambeni siyovota abantu bakithi asihambeni siyovota abantu bakithi sinithi amandla kumqondisi moyo asimesekeni umqondisi moyo uyalikhuluma iqiniso umqondisi niyabonga
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa nguhlanhla Lax Zube ohlala eFrancis Town lapha eflatini eblock 18 ekhaya lapha ezalwa khona esigabeni selupane emalungu mvusa umama unanhlanhla lonkosikazi wamampofana lomakhiyana amunkomo RJ umdala wayesebenza esibhedlela eSt Paul mvuse nomalume amapaul ngwenya laphana usamthulisi oyinyanga mvuse lomzamo ujabulani ngwenya mvuse lomakhiyana wami usathula nomdala endivula mvuse bonke abangaziyo lapha eFrancis Town mvusa umdala uncube ohlala eblock 1 laphana umdala omfitshane uhamba ngebhasikili ngithi mdala uvukile yini mvuse bonke abangaziyo ubaba esishawini ngale lusulu etana ngithi mdala kunjani emasimini ngapha thina siyaphila eFrancis Town ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi amen
salibonani bantu bezimbabwe salibonani balaleli be-studio 7 ezindaweni zonke emazimbabwe lapha mina ngikhuluma ngisezimbabwe yazi silobuhlungu obukhulu ukuthi abantu abese-South Africa kuthiwa abafa bethishwa ngemlilo nxa umuntu elecala uyabefanele abotshwe angene ejele agwetshele icala lakhe alisebenzele ukubulala umuntu ayisiko kugweba umuntu so upresident we-South Africa kaningi abantu abethu bayathisa e-South Africa asikaze simzwe ekhuluma amazwe wonke ala masotsha kathi i-South Africa yona injani kayila masotsha elizwe yini ukuthi nxa abantu sebevukula kamasotsha abathini thina ezimbabwe lapha ivini abantu betoyitoyi uhulumende uyakhipha amasotsha athinta abantu kuyabekwazi itoyitoyi idalula kodwa nxa laba bebukela umuntu achaza abe ngumlotha umbuso wama-afrika unzima kabi abakhokheli be-afrika abalathando labantu kodwa okusalayo yikuthi oherodi babenjalo babulala abantwana baqede ethi kudinga ukubulala inkosi kodwa unkulunkulu wakhala omunye umama ngabantu abakhababili uherodi wabo siyakhala ezimbabwe kakhulu sizwa kuthiwa kulo mntwana othiswe yobuya ekhaya ngiwakithi khonapha lapha engikhuluma khona ngiwakithi umntwana lo siyakhala kakhulu ngoba kuthiwa lo muntu kalacala uphonge ukuthiswa nje ngokuthi uthiswa ngabantu abathikaza be-South Africa asiyakhala bakithi upresident we-South Africa kabe loqono akwazi ukuthi kusasa liphuma ilanga liyabe lijinkile ngiyabona
athandeke kakahle kumsakazi we-studio 7 ndisalibona umthakazi omuhle vukani iqine bantu bakamthakazi lime ngezinyawo ngithanda ukudlulisa umlayezo ukuthi siqine ngicela bantu bakamthakazi sibambane sibameni ukuthi singazivotela izandla nisho kubonana abazali ekhaya abavotela izandla fana nokudlala so asazi ukuthi bona abathembe ngafuna leyo mathara nokudla lokho ukubolileko ngoba umumbo wakhona bawuthola members waphedla zimpehlani kudala so angazi ukuthi bona ngabazimiseleyo kodwa ngithi phansi ngezandla phambili ngamandebele phambili ngomthakazi omuhle sibambaneni ngidlulisa nengiduduzo kulo mfoto oshiyelana e-deep slot akukuhle impela kodwa ke sibamena ukuthi ngathi sigoze phambi samasoks siye ekhaya siyevota sonkeni sizame ukukhiphele nesilungise mpela siyilwele le nto le siyilwele singahlali phansi ukamthakazi vuke omuhle ukamthakazi vuke omuhle ngiyacela ukuthi i-audio leyi lani lidlulise basakazi kunengisirekhoda kodwa asikwazi ukuyizwa amarekhodi ukamthakazi thakazi omuhle vuke
njani ku-studio 7 wasakazi namazimbabwe zama ukuthi ngiphendule lubaba ukhuluma othi uChamisa ngathatha abantu bakhe abanika umqondisi uChamisa ngathatha abantu bakhe abanika umqondisi yena umqondisi abakhe bangaphi okwenza umqondisi angabi labantu ukuthi into ayikhuluma i-useless ayisebenzi ebantwini asoze sithi thina singaba sithathweni lamashona sesizalisene sesingabantu one umqondisi azingkhona evumbuluka lamhlanje ngokuzala kwakhe izolo ezisitshela ukuthi siqhumilizwe phakathi umqondisi ngxaye ufuna ukuthi aqhumilizwe phakathi ngahamba ekuphakathana thina sesekela uChamisa jetejete lokho kwakho baba lomqondisi ukuthi uChamisa lapha abantu bakho umqondisi uyaziphuphela nje njalo ukhulumize nga uthulile ngoba into oyikhulumayo kayizwakali thina sithi uChamisa jetejete phambili esicc lokho kamqondisi kaye kuphakathana luzaquma ilibona ngaphilizwe leza liquma gapha wini umqondisi wento umotsha isikhati ngesudu yakhe yamatisha
lawo ke bekungamazwi yenu ninabalaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa abikwa ebophe umuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni leBrooklyn nesabelweni seNew York ngolwesibili. UFrank Robert James oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lambili 62 uyaziwa ngamapholisa njengomuntu osike wabotshwa edale amacala ambalwa agoqela elokudlwengula lamanye. Kolunye njalo udaba, uhulumende weleMelika ubikwa elokhu esacubungula ukuthi liqiniso na ukuthi amasotsha akwele Russia asebenzisa izikhali zechefu edolobheni leMariupol. Amasotsha la abikwa esebenzise njalo ezinye izikhali ezathiwa ngumanyano United Nations akusamelanga zisetshenziswe ezithiwa ngama-cluster bombs. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Manje ngokubona kwakho izikhali lezi okuthiwa zithunyezelwa ele Ukraine ngamanye amazwe, kungani zikhanya ziyafika zingadutshulwa ngendleleni ngamasotsha akwele Russia? Ngoba zikhanya zihamba egcekeni sibili ziyakhanya ezitimeleni, kungakuhamba njani khona?
Yona nxa isenza iRussia ichaya lava abeNATO ba abafuna ukuthi bangenele laphana ukuthi ba bafake zavizikhali ngisho lamabutho abo ukuthi bafake khona laphana, kodwa ke bahambisa izikhali bezihambisa ngokuthi ziceliwe ukuthi asiceliwe lapho ukuthi silethe izikhali. So ke bangazichaya bephezulu laphana besaba ukuthi bazaqalisa omunye umsindo othuleyo osokuza kwenza ukuthi hayi iRussia lapha selihamba kakhulu selisenza izinto ezingafanelanga ukuthi zenziwe lapha. So iyesaba la, iyazibona kodwa iyesaba, iyazikhangela kuphela zingena kwalapha.
Siyazi ukubana ilizwe leUkraine asolunga leNATO kodwa ke lingani liyatshengisa ukuthi lifuna ukuthi libe yingxenye yenhlanganiso le. Ungathini wena ngingawukhangele okwenzakalayo?
Inhlanganiso yeNATO le ngokubona kwami, njengoba ke watsho laphana ukuthi khona ilizwe elingasiyo member yeNATO kodwa ke elifisa ukuthi libe yimember yeNATO. So laphana okwenzakalayo ukuthi ilizwe lele Ukraine vele ukuchaywa khonoku kuchaywa iRussia lo lichayelwa ukuthi lingaze lajoyina iNATO yikho lichaywa. So lifanana lomntwana okatswayo ukuthi ungaziwa emzini uyangapha emzini. So lona yikho elikuchayelwayo khonoku, ayisilo lizwe eliyimemba yeNATO okwakhathesi belikhangelela ukuthi libe yimemba yeNATO. So ubhuti sesithi uhambelani ngale kumele uchayo. So inhlanganiso le eNATO loba ilizwe lelingasiyo memba ikhanya sibili likhangele sibili kakhulu iUkraine langathi liyakhuluma ngayo layivikela, ngoba mbona ngathi iRussia ingekho iNATO le elipholisa elikhangele ngabe siyidlize kakhulu kwedlula kono ngabe siyenze njengeSyria. Kodwa ke iyakhangela, iyakhangela ibone ukuthi ha lapha ngikhangelwe ngamanye ama obhudi abanye abakhangeleyo la. So ngibona ngathi ibumbene sibili iNATO over issue yona le Ukraine. Njalo uPresident uBiden uyikhokhele sibili wayihlanganisa kwaba lemhlangano kwahlala khona le ngeke ngezokuthi uBlinken kusehlala khona le ehofisini la ezama strategize elokemi khona. So bayikhangele
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imuli kaElvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe edolobheni leDeep Sloot izaphathiswa ukumngcwaba. Kambe ukuya eBinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko kuza kuphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lusuku oluhle.